Isifunekwana ekhaya ngathi okungenziwa ukuthi kube lohulumende othembakeleyo, uhulumende olalelayo abantu. Zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngakuzwisisa ukuphinywa kwabantu. So ungakhangela phela isibhedlela ngathi sakula sibhedlela singabayela utshana ukuthi vele lanxa usiya esibhedlela kuyabe uhambisa umuntu emdolweni kuthiwa isibhedlela andoba. So akukunengi ngoba nanka ama-fuel prices, ama-prices okudla.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono, kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiwumbuzo osizile wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa thola ukuthi njengoba ngathi bese sokufanele ukuthi kulinywe nekhizimo sikhonapha next week abantwana baye esikolo, izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha e-diaspora ayisibe wonke abakwanisayo ngoba la uyabe le muli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sowamabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokunzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Akakho umsebenzi uyatholakala sizile obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile ina. Kodwa-ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizathu eziningi ukuthi amaphepha alongile, kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala.
Singathi kuyini sibili isisusa sokuthi umnotho wamazwe athuthukileyo njengele Melika lwena leli ube ungumnotho lwana owenelisayo ukugcina izizalwane zabo? Ubona ingani kuyini elemelika elikwenza kuhle?
Kufanele kube lokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhale la mazwe la akade nampana oRwanda kathe sebephakeme sibona labo olokhuze la Malaysia kudala kwakuyingama-desert 20-30 years ago kodwa kathe sekungamadolobha amakhulu. So ngisho nje ukuthi into iba sekuthembekene ukuthi nxa kunabahola abathembekileyo ilizwe lingathuthuka ngoba la yena lo umongameli umnankakhe uthe engena lanxa engene ngodlakela kodwa abantu befuna ukumsupporta bebefuna la mazwe wonke befuna ukuthi ancedise engathi bekule goodwill eningi kodwa waphinda wayilahla waze nakaze wakungalaleli abantu. So kathesi abantu sesiwese bani kusaselo mgaka okuyikho futhi esizisola ngakho ukuthi kathi sasisola umgaka kodwa nangomunye futhi sephinde wanza babawese. So ngisho nje ukuthi konke kusekulaleleni abantu nokuthembeka ngemnotho welizwe.
Sesibuyela njalo kwele Melika, ungathi ilizwe leli linjani ubudlelwano lamanye amazwe lawo elithengiselana lawo lalawo elakhelane labo? Sibonile ukuthi kuke kwaba lokunye kungani kungazwisisani lele China kodwa kuyaxoxiswana kugcine konke kuhambe kuhle. Bakwenza njani lokho?
Usobala ukuthi lawo baba lokungazwisisani lamanye amazwe entweni zokuthengiselana ama-prizes lani lama-taxes kodwa ngokuhlalisana phansi bayakhuluma kulungiswa. So into yikukhulumisana namanye amazwe ukuzama ukulungisa ukuthi kuncedise bonke abantu laba bakwamanye amazwe nalaba la okungathi kithi hhayi lelimo kuthiwa hhayi nxa ungafuna hamba.
Ungathi udaba lolu olokungena lokuphuma kuleli lizwe le-immigration lamazwe wona lawana ngala ama-Hispanics baluphethe kuhle yini?
Obona bengatsho ukuthi baluphethe kuhle kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabi lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe angomakhelwane ngendaba zokuthi bengaba bengaze babanike ithuba lokuthi ba UPM asylum ngezinto ezinjalo. So ibona bathi bazama ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathisinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizike labo laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kuya ngokuthi khangela ngalesi cele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration zahle zahlupha, ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi kwesinye isikhathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazama ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive, ogoqela abavele eZimbabwe ba-deporte kakhulu. So angikhole ukuthi umongameli okhona ukuthi la ikwenze wakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ma-votes, kodwa angikhole ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kwaba ama-Democrats. Ya isipho lokona ekhaya ngakungenziwa ukuthi kube lo hulumende othembakeleyo, hulumende olalelayo abantu. Zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngakuzwisisa ukuphenywa ngabantu. So ungakhayela phela isibhedlela kesakwela sibhedlela singabalela utshana ukuthi vele lanxa usiya esibhedlela kuyabe uhambisa umuntu ezemdolweni bathiwa yisibhedlela andeba. So akukuningi ngoba nanti ama-fuel prizes, ama-prizes okudla kubi kakhulu laphana.
ubona ngani abahlala lapha eMelika kukhona okuningi bangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono kumbe ukwethesa abantu abaku diaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiyombuzo sebele wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa thola ukuthi njengoba kathesa sokufana nto kulinywe nekhizimo sikhonapha next week abantwana baya esikolo izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khona sediaspora asibe wonke abakwanisayo. Ngoba la uyabelemoli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda samabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani. Siya sikukhangela khonokho ukuthi singakwenza njani. Kunzima kakhulu.
Ye yona ke impilo khonapha injani kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika. Ungathi nxa uqathaniswa labanye abakwamanye amazwe abanjengabo UK sake sizwe kuthiwa bona batshala imali eningi ekhaya bayakhisa izindlu nokunye. Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Ake umsebenzi uyatholakala sibili. Obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile ina kodwa-ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizathu eziningi ukuthi amaphepha alonge kodwa ngaphandle kwalokho hhayi umsebenzi uyatholakala sibili. Into yokuphela esingayitsho yukuthi kufanele kube nokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhale la mazwe la akade nampana oRwanda kathe sebephakeme sibona labo lokhuze la Malaysia kudala kwakungamadesert 20-30 years ago kodwa kathe sokungamadolobha amakhulu. So ngisho nje ukuthi into iba sekuthembekene ukuthi nxa kunabahola abathembekileyo ilizwe lingathuthuka ngoba layena lo umongameli uMnangagwa uthe engena lanxa engene ngodlakela kodwa abantu bebefuna ukumsupporta, bebefuna la mazwe wonke bebefuna ukuthi ancedise engathi bekule goodwill eningi kodwa waphinda wayilahla waze nakaze ngokungalaleli abantu. So kathesi abantu sesiwest bani kusese lo mgaka okuyikho futhi esizisola ngakho ukuthi kathi asisola umgaka kodwa nangomunye futhi sephinde wanza baba west. So ngisho nje ukuthi konke kusekulalele nabantu nokuthembeka ngemnotho welizwe.
Ye sesibuyela njalo kwele Melika, ungathi ilizwe leli linjani ubudlelwano lamanye amazwe lawo elithengiselana lawo lalawo elakhelane labo? Sibonile ukuthi kuke kwabalo okunye kungani kungazwisisani lele China kodwa kuyaxoxiswana kugcine konke kuhambe kuhle. Bakwenza njani lokho?
Usobala ukuthi lawa baba lokungazwisisani namanye amazwe entweni zokuthengiselana ama-prizes lani lama-taxes kodwa ngokuhlalisana phansi bayakhuluma kulungiswa. So into yokukhulumisana namanye amazwe ukuzama ukulungisa ukuthi kuncedise bonke abantu laba bakwamanye amazwe nalaba la okungathi kithi hhayi lelimo kuthiwa hhayi nxa ungafuni hamba.
Okugcina sesikhangela ubudlelwano vele Melika le Mexico. Ungathi udaba lolu olokungena lokuphuma kuleli lizwe le immigration lamazwe wona lawana ngala ama Hispanics baluphethe kuhle yini?
Obona bengathi ukuthi baluphethe kuhle. Kodwa ngokukhangela zijikelele. Kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kula mazwe wamakhelwane. Ngendaba zokuthi bengaze babanike ithuba lokuthi claim i-asylum nezinto ezinjalo. So bona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathisinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizikelazo laphakamisa isilinganiso kakhulu. So angazi ukuthi kubuya ngokuthi khangela ngalesi gcwele.
Ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni?
Yebo, khona ukuthi kusukela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration kahle zahlupha, ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongeneleyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akusi ngenxa yemsebenzi, kodwa ukuthi bazisathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazama ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa badeportiwe, ogoqela abavele eZimbabwe badeporte kakhulu. So angikhole ukuthi umongameli okhona ukuthi laye kwenze kwakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ama-vote, kodwa angikhole ukuthi kungahlukana okumangalisayo
ngakho ama-democracy. Ayikezwakala. Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lawe on the